살 새는 바로
soku isika disendaba ku VOA indebele
siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 28 kuLwezi 2022 igama lami ngontungamile inkomo ezihamba phambili ibandla leMDCT lithi lizaqhuba iCongress yokudinga inkokheli yalo entsha mhlaka 18 ngompalakazi njalo lithi akekho ozancintisana lomkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora. Ibandla lezaphu lithi amalunga alo ahlangana lokwethuselwa ngabasekeli bezanu-PF lapho ekhankasela ukhetho. Yaqhubeka imidlalo yeFIFA World Cup namuhla. Kulamaqembu aseAfrika amabili adlalayo, iGhana leCameroon. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDCT lithi lizaqhuba umhlangano wokudinga inkokheli yalo entsha owe-National Congress mhlaka 18 ngenyanga ezayo. Njalo lithi akekho ozancintisana lomkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora edinga isikhundla sakhe. Kumbikwa wethu leizolo uMonzora uthe iCongress le izaqhutshelwa eHarare kulandelwa isisekelo sombuso webandla lakhe ine iConstitution. Kuminyaka emibili edluleyo ngo-2020 ibandla leMDCT lenza iCongress ephuthumayo i-Extraordinary Congress lapho kwaqhamuka khona uDlakela eHarare. Abasekeli bakaMonzora bahlukuluza unkosazana Ntokozani Khuphe, yena osowaphuma kuleli bandla waya kubandla likaNelson Chamisa ele-CCC. Kuleyo Congress uMonzora wancintisana loMakhuphe, uMorgan Komishi kanye lomnumzana Elias Mudzuri. Sibuze isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube ukuthi kungani kungela muntu ozancintisana loMonzora.
Ubaba uMonzora nguye yedwa owakhethwa ngabantu bamaprovince kuNational Council ukuthi ame emelele sosikhundla, sikuthi ngesilungu inomination. Akula omunye umuntu owakhethwayo ukuthi ancintiswe kuleso sikhundla ngaphandle kukababa uMonzora. Osokusitsho ukuthi mhlaka 18 iCongress isisiyagcwalisisa ukuthi yebo kambe ubaba uMonzora usekhethiwe. I-constitution yethu iyapha isikhathi sokuthi abantu batsho ukuthi bafuna ubani lobani ancintise. Kodwa ke lokho kwenziwa njalo kuleli National Council yokugcina ezakhangela ukubana kwezwa kuhle khona ngomgqibelo nalolandelayo mhlaka 3. Ngakho sikuphetheyo manje ukuthi akulo omunye wakhethwayo. Ngakho ubaba uMonzora ngokomthetho singathi ngu-president elect osesiyagcotshwa yiCongress.
Sesike sabona ibandla lenu linqotshwa kabuhlungu ikakhulu kuma-by elections. Lisiya nje kuCongress, kukhona yini okutsha elikuphathela abantu okungabahuga balivotele ngobunengi kukhetho oluzayo?
Engingathanda ukuthi abalaleli bakunazelele nje ukuthi i-opposition yonke jikelele, amabandla wonke aphikisayo okubalisela lona elethu elikhulu le-MDC ayandisanga ukuthi enze kuhle kuma-by-elections. Kunengi okuyabe kungamanga kuhle. Labonabo abaku-opposition abangenileyo khathesi, yebo kambe bengabe bengenile kodwa kabayenzanga kuhle okungatshengisa ukuthi ngabantu abangathatha uhulumeni. Ama-numbers ayazikhulumela ukuthi kwavota 23% eyabantu abazavota, okutsho ukuthi iningi labantu 77% alizange liphatheke kuma-by-election. So isikhathi esiningi izanu iyazenzela umathanda ngama-by-elections ngokuthi abantu be-opposition abaningi abavoti. Kodwa sesisiya ekutheni kukhona esikulungisisayo, yebo yikho sibele Congress yona lenkulu silanda ukhetho ngoba iCongress ngaphezulu kokuthi ibeke izikhundla kumba bakhokheli ukuthi ubandla leyakhokhelwa njani umbutho yakhokhelwa njani sizabe sikhangelisisa asingathi ngama policies imigomo siseko eyokuthi uhulumende wethu weMDC uzabusa njani lokho kuvela kubantu ngoba iCongress iyabe ilabantu ababe bevela ezigabeni zonkana zelizwe kusukela kumuntu sibili okhona lephansi echolocho kuze kuyobamba oyabe segurube noma ngapi so yikho lapho esizathola khona okuningi okuzafakwa ku policy document yethu kumgomo siseko wethu okuzafakwa njalo kumanifesto esingathi lokho esiyabe sisebenza ngakho ekuxoxisaneni labavoti ngomnyaka ka 2023 so iCongress yethu iza ngesikhathi esihle ithutsha labakhokheli abatsha ithutsha lomlayezo njalo ithutsha ke lokutsha okuzakwenza ukuthi abantu babone ukuthi iMDC isingcono kakhulu kulalokho okade iyikho khona ngayizolo ikakhulu ekutheni ukudabuka kwayo thizeni lokho obekusenzeka kukhiphe abanye abantu akade bengasebenzi kuhle labantu akade bengasoze bayenze ukuthi iMDC ibuse uhulumende kuhle
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDCT lanqa umongameli yamasoni nangakwa ekhuthaze abezombusazwe ukuthi bekhankase ngokuthola phambilini kokhetho lomnyaka ozayo ibandla lezaphu lithi abasekeli balo bayethuselwa ngamalunga ebandla likamnangakwa elezanu PF ngenyanga edluleyo kube lodlakela ezigabeni esifana lematobo leyinsiza lapho kuchaywe khona amalunga e-CCC ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by-elections. Udlakela lolu luvikwa lugxila impande kwezinye izigaba zeMashonaland. Ngeviki ephelileyo silethulele inkulumo-mpikiswano phezu kwalolu daba ebiphakathi kwelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu onguye osungula ihlandla lethu lesibili namuhla
siyahlangana lapho kwethuselwa siyahlangana lapho kwethuselwana insiza sasihlangana lapho kodwa ke bengithanda nje ukuthi ngiphendule udaba olukhulunywa ngobaba uGawule ihlazo esilalo kakhulu njengabantu besintwini ukuthi nxa sesijoyine umhlangano wezanu sesithatha thina sibe phambili siyithi njalo ama-victim ulihlazo elikhulu ukuthi uze umuntu wakithi ekhuluma into ekhulunywa ngubaba uGawule ngoba thina yithi esigcwele igazi esilamangcwaba angaziwayo ukuthi ngabantu abantu ngobani abangcwatshwa phansi ukhuluma ngokuthi abantu abayephula umthetho bayaboshwa ebuya nika umzekeliso kaSikhala uSikhala wenze liphi icala abantu abathisa izindlu esitungwiza baboshwe nini why amajele egcwele abantu abaphikisa uhulumende angazobuya lapho baba uGawule azenzeni ongcwele ngoba ubuye ekhathesi wajoyina umhlangano lo weZANU PF akahlonipha abantu lo baba uGawule
naso baba uGawule
ngicela ungitshele kahle Ndlovu yazi ngifuna ukuthi ngikuchazele kahle la uyabona into ekhulumayo yokuthi abantu bethu bakithi male kuZANU PF kwamele bazihlolisise bazikhangele kahle mana ke ngikutshele imizwe leli umuntu oyakhokhelelayo ukuthi likhululwe ngubaba unkomo uJoshua Mkabo konkomo nguye umuntu ufather Zimbabwe onguye oyisibonelo njalo oyisimboli yokumela kukhululeka kwelizwe lezimbabwe ebambele labo bonke abahlanika baphuma kwamalapha kanti ezinxa ikhuluma njalo thina zange sijoyine izanu PF unkomo onguye yedwa wahamba wahlanganisa ukuthi akumanyane ngaleso sikhathi abantu bakithi wase ngasaphileki kungasasebenzeki unkomo wakubona kufanele ukuthi isizwe sezimbabwe kuze siye phambili asikulungiseni ngokumanyana akula munye umuntu owalungisa ukuthi emanyane sishizele esi njengonkomo unkomo nguye owasuka wathi asambeni salandela thina lapho esigona lapho unkomo asishiye khona azange siphaphatheke nje sokugcwala igama salandela ukhokheli bethu ouyiwo wasiholayo sezilolo esikolo elizwe leyo
uyakhuluma ubaba uGawule Ndlovu uthi nxa ngimthola kuhle bakuZANU PF njengoba bahanjiswa ngubaba unkomo
hayi ubaba uGawule kusho ukuthi kuzadingakala isikhathi sike sikhoxe ngodaba angaluzwisisiyo ucabanga ukuthi uyaluzwisisa. Ubaba uNkomo waba ngumessenger ngesikhathi abantu bakithi sebephela ukufa. Ukuhamba ukuyangena kumhlangano wezanu PF, abantu bahamba bephethelwe isibhamu ekhanda, abantu bephela. Kodwa bathi sebehambile kwabasobala ukuthi izifiso zikazaphu lezifiso zomhlangano lowo azihambelane. Ngakho-ke kwabaluleka ukuthi abantu bakithi bebhenge ngemva belungisise ibandla labo. Angabuye ubaba uGawu langitshela ukuthi yethu abanjaniswa ngubaba uNkomo, ekhohlwa njalo ukuthi since babanjaniswa ngubaba uNkomo akuzange kube loyedwa owakithi laye owakhokhe.
Isiya kukhetho, ilizwe lisiya kukhetho nje baba uGawule. Kuyini elisiqhenya ngakho, elizakhankasa ngakho, elingathi likwenzele uZulu njengeZanu PF njengohulumende?
Kungayisiwe baba uNkomo engangalizwe lezintshaka kathesi. Sibabone baba uNkomo langabelele phansi ngomsebenzi wabo okumayanisa ilizwe leZimbabwe. Abanye bengafuni. Walusha kangaka uNkomo ukuthi kumayanisa ilizwe, kodwa abanye abangafuniyo, abavele bangafuni lena leyunithi yakhona. Kodwa baba uNkomo wabona ukuphela kwabantu ukuthi ilizwe leli abantu bayaphela, abantu bayabulalana. Sokungcono kuwenze kube lokumanyana kwesizwe, yikho okwancedisayo ukuthi kube ukuthula namhlanje ubona eZimbabwe. Silungiselele ukhetho baba uNkomo. Abantu bayakubona khona ukuthi ubunzima esibhekane nabo lobu bubangelwa yini baba uNkomo. Ama-sanctions siphuma phakathi kwe-COVID, siphuma phakathi kwe-MPA Ukraine ne-Russia. Emuva kakuyiwa phambili siyaya uNkomo. Sikhangelisa abantu bananzelele ukuthi kulo mumo onjalo izida kodwa ziyalwisa ukuthi aluba uhulumende wezanu PF yehlulekisa.
Umnumzana Belief Gawule ngoibandla lezanu PF. Ubexoxa ecingweni lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu. Udaba lokudlwengulwa kwabesifazana lusemlonyeni kaZulu kulandela izehlakalo zokuzithwala kwabantwana ngalesi sikhathi somkhankaso owe 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oqhutshwa emhlabeni jikelele. Udubo lokwendiswa kwabantwana kanye lokuhlukuluzwa kwabesifazana ngabesilisa ezindlini ngendlela ezitshiyeneyo lalo luyadlondlobala. Igqwetha umnumzana Ngqobani Sithole uthi uZulu kumele ebambane alwisane lalimikhuba.
Omama sebekwazi ukuthi sebehlukuluzwa. Omama bebevele behlukuluzwa kusukela kudaladala. But bebengabikwazi ukuthi khona lokhu okwenzakala kibo yikuhlukuluza and njalo kufuze kureport. I think ngokuya kwesikhathi abantu bangathatha a strong stand against gender-based violence. Angithi into lezi zayazisehla. Ngithe mina umuntu uzwa ngogodo, well, that's the principle of sanction. That's the principle of penalty. Angithi nxa umuntu ungampenalizanga engasazwa kubuhlungu kathintshi ukwenza. So as long as izinto zonezi zisenzakala abantu bengazireporti, zisenzakala abantu they get away with it, it will be an incentive to obaba ukuthi babehlukuluza abantu besentwana. So ngakho-ke we expect ukuthi omama they will take a stand, bekele ukuwithdraw laba ama-cases wona lawo. They will take a stand kungaba lama-prosecutions that are successful. Then you will see izinto lezi zizabe ziyazihlehla ngokuya kwesikhathi. We have to talk about this. We have to confront it. It's a discourse. Ofuza ukuthi ilizwe liyikhangele lidile layo. Kuzabe kwelanga sesikhuluma sekwedlule.
Iyona imithetho yokujezisa izephu lamthetho abantu abahlukuluza abesifazana ungathi yanele yini, bayazithola yini izigwebo ezifanele abephula umthetho?
Well, I think umthetho lwana mina ngendlela engiwubona ngawo ufanele. Inkarakatha yokuthi umuntu angephula umthetho kumele ajezise. And ama-courts ethu kumele asebenze ama-cases lawo as quick as possible. Like the, what they thought they are dealing with, i-corruption. Bengakakwazi ukuthi i-corruption vele yenziwa yibo. But well, that's not the point. Ama-courts gabe serious about this gender-based violence, because at the end of the day, these are things that are going to be affecting ama-relations ezindlini. So if they are going to be prioritized, they are creating ama commercial courts against it. Create ama courts that are going to be dealing with gender-based violence. Then I think we will be on the right track. At the end of the day, the penalty, I think, is enough.
Udaba lokwendiswa kwabantwana lokhe lusiya phambili eZimbabwe lanxa nje abantu abaningi belusola ngisho laye uhulumende esithi uthatha amanyathelo ungathini ngalolo daba?
Leyo yingozi, leyo yingozi sibili, ngoba leyo nto leyo kumele ukuthi ngesikhathi sanamhlanje 40 years after independence, so 40 something years after independence, futhi ukuthi ngaba into esingasakhulumi ngelangayo, isifisele emuva, it's primitive. Abantwana laba, we have to protect them, we have to encourage them, so that at the end of the day they are not being abused, because they become i-vehicle yokuganga. Angithi into leyo kumele sivile uhulumende athathe inyathelo eliqinileyo kiyo, ayilwise ngayo yonke indlela, ngoba khathesi ukuthi sesikhuluma la ngakho, hayi into esifisele emuva lusihlazo nje inyala.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ivika ukubana induna yohlobo lwesithwa esanda kukhethwa eCholocho, uChief Goledema, uthi lanxa kulabantu abathi kabafuni ukuba phansi kwakhe, uzaqhubeka ejumayela ivangeli lokuthula lokubambana. INewsday yona ithi uhulumende usebenzise imali edlula isigidi esilengxenye yamadola aseMelika, i-$1.6 million, uhambo lwequla leziphathamandla zakhe eziphatheke emhlanganweni we-Convention on Climate Change kwale-Egypt kunsuku ezedluleyo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani basakazi beStudio 7 nonke, sanibonani. Yini njani? Hayi, sina siyaphila. Sibonge indaba elizilethela zona ezidla kangaka. Ngithi mina benginesicelo njengomlimi ubana uma kukhona abangangixhasa ubana le nto ngiyenza iphumelele, cela lezisizeni abasakazi beStudio 7 ukuthi maybe ngingachumana nabanye abalimi abangazisiza. Ngiyalima ngikhona phana ngisekhaya zekhezi, into eshota ngayo ngamanzi basakazi, ubana uma ukuthi ngathola isizo ngiqhubekele phambili lento yami, ngikhona ukuthi lami ngisiza umphakathi. Uyabonge nakho ngihambe nami ngithengisa. Ngiyacela basakazi, ngiyacela bonke kakhulu, libe nesuku oluhle, nginifisele into enhle, libe nempelasonto enhle. Ngiyabonga.
Sanibonani bantu bakithi, kanjani ngezindawo. Hayi, siyacela zakhamizi umhlaba wonke, asike sizameni ukuhlanganisa amakhanda, ngoba lapha siyazibonela ukuthi i-government yeZimbabwe yesitshontshela inkomo zethu. Umnankagwa nabantu bakhe yibo abatshontshayo. Akula muntu ongaboniyo ukuthi kathi ukusela benkomo lo wayi kungakhontroleki. Abantu sebehlabe bawulawula, akula sizo, akula tshintsho, kodwa inkomo zabantu zilokhu zihamba kuza la malanga. Kwafakwa umthetho ukuthi amakete akasamenyezelwa, inkomo zezihamba zithengwa egangeni emahlahleni. Ngumnankagwa owapromota lobo busela lobo, njengalokhu inkomo zabantu zihlele. Ngalokhu inkomo lezi okuthiwa izitrei lezi ukuthi aziyathengiswa, akuvalwe lokhuya. Lokhuyala abantu kumele bekuvale lokhuya. Umhlaba wonke akuvalwe ukuthengisa kwezitrei. Kanti imali leyo iyakuphi? Imali ezitrei. Usho ukuthi inkomo yomuntu uma iqeda athengiswa, bona besithathele imali yeyizwe. Izakhamizi uma zifuna ukuprotekta imfuyo yazo, azivale ukuthengisa kwezitreyilo. Mnankagwa labantu bakhe laba abakhe bezame ukuthi if befuna imali besebenze njengabantu abasebenzayo. Abantu bakhathele ngokusela benkomo. Sela benkomo abukhontroleki bantu bakithi. Akula mapolisi elizweni, akula president elizweni, konke kuyafanana nje into eyi-1.
Salibonani Studio 7. Njani bantu beStudio 7? Hayi, mina ngiyaphila bantu beStudio 7. Ngikhuluma no Prince. Mina ngithanda ukuthi khona kulaba abathi khona banqumilizwe. Hayi madoda, hayi somusasele madoda, somusasele madoda. Asibabuyele emva bafowethu. Ayithi phakathi engisapota kodwa ngikulaba abathi banquma izwe. Hayi somusasele bafowethu, ekudala sirotswa, kudala sirotswa. Ngento eziqondane nathi thina singabantu basesiNdebeleni. Hayi somusasele, bantu basesiNdebeleni. Ongafuna uzwela, thina sisibheke phambili. Kudala sirotswa bafowethu. So bafowethu hayi cha. Hayi, emarathi. Angijoyinanga part kodwa ke emarathi phambili nge-emarathi. Phambili ngomkhoni zimoyo engamazi ngakithole matopi ekhizi bayi.
Bobe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. IReuters ibika ukubana izulu lesikhukhula libulale abantu abalitshumi lane 14 kwele Cameroon. Abantu laba babikwa bebebuthene emfeni enkundleni yebhola. I-AFP yona ithi amasotsha ambalwa azame ukugenqula uhulumende wakwele Sao Tome kodwa ehluleka. Ithi kufe abantu abane kulesi sehlakalo. Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane nomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke FIFA World Cup 2022 eQatar.
Balandeli benguqu, ezemidlalo lamhlanje iqembu leMorocco okungelinye lamazwe aseAfrika asemidlalweni yeFIFA World Cup lenze isimanga izolo lanqoba eleBelgium nge-2-0. Amanye amaqembu aseAfrika adlalayo namuhla abalisa eleCameroon, lona elizanqikilana leleSerbia kuthi eleGhana lona lizabhuqana leleSouth Korea. Kweminye imidlalo ekhona namuhla, iBrazil izadlala leSwitzerland, iPortugal yona izanqikilana leUruguay. Sokube lezimanga eziningi kule midlalo ezifana lokunqotshwa kweArgentina iSaudi Arabia lokunqotshwa kweGermany iJapan. Sixoxele intatheli izindaba ezemidlalo uJafet Ngwele Dube.
Awunkomo, izimanga lezo okukhuluma ngazo yizo ezenza ukuthi inguqu kube ngumdlalo nje omnandi, ezenza kakhulu ukuthi iWorld Cup kube into esithokozisayo esiyabe sifunga ilandela. Ngoba nxa uyilandela lapha awukwazi ukuthi hayi kuyahamba njani, kuzathini, kuyasuka kuye ngaphi. asiyonto liyani uyaziyo ukuthi hayi iReal Madrid yawina, iManchester City yawina, into nje siyabe sihleli sikhangelele ukuthi hayi kanti lapha kuzohamba njani, kuzohamba njani, and akula muntu ongasho ukuthi empumela igame le yaphuma injani, njengoba usijo izimanga nje sizibonayo. And khona kuyena kuyasithokozisa ngoba soze sihambe siyebukela sikwazi ukuthi impumela iminjani. Sihamba kuyabukela ukuthi sikholise sibone inguqu njalo kuphume ngenye impumela esingazange sayicabanga. I think okwamanje uhamba kuhle abantu bayikholisa nje imidlalo leyi lawona lawo ama-results engayisiwo nje abantu ababewakhangelele. Kodwa iphuma njalo hayi yiyo abawafunayo abaningi bawathokozelele. Ngoba uhamba nje usukwazi ukuthi hayi leliyani iqembu liyawina, hayi akuchazi, hayi sikho okumnandi, hayi sikho esingathi siyakuthokozelela.
Amazwe aseAfrika namuhla kudlala iCameroon leGhana, ubona ziqhuba njani lezi zombili? Kanti ubona wonke nje amazwe aseAfrika, ubona likhona yini eliza kwenelisa ukudlulela phambili?
Ngothembile ama-team lawa, ngibona angasenzela ngcono nje ngendlela abayodlala ngayo njalo lama-team lawa adlala lawo. Angiboni ukuthi ngama-team angawehlula kakhulu. Cameroon hayi, ngiboni Serbia lapha nayo ingayishaya, leGhana hayi South Korea ngiboni ingayishaya. Sabona umdlalo weGhana le-Portugal laphana, iGhana yatshengisa nje layo ukuthi hayi nakhona ukuthi lithele emambuleni, lo bengasangazange yawina kodwa yayisisondela. I-Portugal siyayazi i-team enkulu and kodwa iGhana yona hayi yayithitsha, yadlala yangani yenjani izayibamba. Yathokozisa nje ukuthi amazwe ethu e-Afrika adlala ngendlela enjengayo yona le ukuthi ibambe isondele idliwe 3-2 ngamazwe anjengawe Portugal. Kodwa ukuthini yahamba phambili, hheyi kuzoba nzima lapho ngoba hayi asidlalanga kuhle amagemu okuqala. So amagemu lawo esibili hheyi ya sizawabona ukuthi kuyaphumela njani, sesiya awesithathu ike sizaba lolwazi khona ukuthi kumi njani. Kodwa hhayi ngathi kuyasinzimela nje njengamazwe e-Afrika loba nje i-Morocco ishaye i-Belgium, angeke ngithi kuyathembisa kusiya phambili ukuthi iqhubeke first stage. Angazi mhlawumbe i-Morocco ingazama, kodwa hhayi i-Tunisia layo ishayiwe. So ya kuyasizimela thina kwele Afrika, asihlale silethemba nje njengoba sike satsho ukuthi izimanga ziyenzeka umdlalo wenguqu, asithembele ukuthi kuzaba lesimanga.
Ngempela izimanga ziyenzeka. UJafet Nqwele Dube intatheli zindaba yezemidlalo, sikhangele izibaya ukuthi zimi kanjani kuGroup A. INetherlands yohlezi phezulu ilandelwa yiEcuador, Senegal ihlezi kunumber 3 laphana ile 3 points. Group B iEngland yakhokhela nge-4 points ilandelwa yi-Iran kuthi iMelika ikuzinga lesithathu, Wales number 4 number 0. Kugroup C khona kumi kanjani? Poland yakhokhela ilandelwa yi-Argentina kuzothi iSaudi Arabia then Mexico. Group D France yakhokhela ilandelwa yi-Australia. Group E Spain yakhokhela ilandelwa yi-Japan. I-Germany ihlezi kunumber 4 okungangokuthi inga-eliminatwa iloba nini. Group F Croatia yakhokhela ilandelwa yi-Morocco. Group G kukhokela iBrazil ilandelwa yiSwitzerland, kuthi kuGroup H iPortugal ekhokhelayo ilandelwa yiSouth Korea. Siziphetheke ngebezihamba phambili. Ibandla leMDC lithi lizaqhuba iCongress yokudinga inkokheli yalo entsha mhlaka 18 Mpalakazi, kodwa akekho ozancintisana lomkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora. Kwanele Mthwakazi, asibeni sonke kweza kusihlwa olivalelisayo ngontungamili Nkomo.